Siyabonga ejonga lo standekile li tshona njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 ngonhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umuntu ongene eChurch wadukula abantu abazikhonzelayo eChurch, edukula abantu abamnyama kuphela eChurch, abantu abamnyama angene kuyo yena umuntu omhlophe. So uba umuntu omnyama lapha eAmerica sokusesabisa, ungabona ipolisa likumisa uyathithibala kakhulu. So awukwazi ukuthi okuza kwenzeka la kuyini next ngoba ungumuntu omnyama.
Iningi eMelika lokhu lithithibele phezu kokubulawa kwabensundu abayisishiyagalolunye ekade bethandaza esontweni esigabeni seSouth Carolina.
Sezindawo esezigqaqathekileyo ukuthi abantu sebemele start thinking about them, ukuthi sivule ama-hubs abe maningi, kungabi dependent only on one space ukuthi ngavala amathisa asakwasidayinga kube la ma-spaces amaningi, yikukwakha i-industry.
Abakumsebenzi wokulibazisa uZulu bakhuthaza ukusungulwa kwendawo ezizwayo abangasebenzela kizo. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu leCholocho Great Sounds lona elethule idlaladelalo lakuqala nyakenye elilesihloko esithi impilo yinkinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi eMelika lokhu lithithibele njalo lisola kakhulu ukubulawa kwabensundu abakade bethandaza esontweni esigabeni seSouth Carolina ngowesilisa omhlophe. UDylan Roof oke waphuma kuFacebook egqoke izigqoko ezilemfanekiso yamaflag eRhodesia leSouth Africa kusabuza ohulumende bobandlululo. URoof usezandleni zamapholisa njalo ubikwa isithi uyabazonda abantu abensundu ngoba bayadlwengula abesifazana njalo sebefuna ukwenza ilizwe leMelika elabo. Umnumzana Clay omela isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abensundu emhlabeni jikelele December 12th Movement International Secretariat utshele Studio 7 ukuthi isenzo sikaRoof sitshengisa ukuthi ukholwa kubandlululo lwabantu abensundu olulokho lusenzakala emazweni afana leMelika lapho amapholisa ayake adubule njalo abulale abantu abamnyama abangahlomanga. Ukuze sicubungule lolu daba asizweni umbono kamnumzana Dumaphi Mema, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe eMelika, i-Association of Zimbabweans Based Abroad.
Khanya ngani ujaha lo inhliziyo yakhe besimnyama, le nzondo sibili zonda abantu abamnyama. So kuyatshengisibana ngumuntu nje ongathandiyo abantu abamnyama, ofuna abantu abamnyama bahlale bevandezelwa, akabafuni lapha eAmerica. Ukukhuluma kwakhe ukuqalisa impi yokuthi abamnyama labamhlophe balwe njalo abamnyama kababuye lapha bavela khona.
Engabe kuthethe ngapi lokhu? Ubona ingane abantu laba, abantwana laba abakhulayo bayizuza limfundisi yokuthi beqhubekele phambili ngalokho okwakusenziwa kudala lapha e-United States kanye lakho e-Africa okobandlululo.
Ushahalo indawo akhulele yona bayithi kuse-South ngapha America, Southern America, yindawo okwakusenziwa khona i-slavery kakhulu. Abantu abamnyama bebulawa kula ma-organization ama-white supremacist abafuna abantu abamnyama, hayi abantu abakhangelelwa phansi abafuneki. So ekukhuleni kwakhe I think bebona efunda ebantwini abadala njalo lezinsuku abantwana bayabala ku-internet lapha, nxa engafuni ukuyadinga information uyayithola about iRhodesia, ukuthi iRhodesia amakhiwa ayesenza nabantu abamnyama bale njalo e-South Africa ubona amakhiwa ayesenza nabantu abamnyama. So I think ubekwazi akwenzayo lapha thi sihlala khona semadolobheni amakhulu emadurubho lamakhulu sokulabantu abaningi asebefuyile abavele emazweni atshiyeneyo abamnyama abavele e-Asia avele e-Middle East sokuhlangene sokusiba ngcono kodwa bakhona abatshengisa ulubandlululo even kunjalo uyakubona nxa ungena kuma-restaurant udinga ukuthi udle wangena ezitolo uyabona indlela abakuphatha ngayo ungena ebhenki indlela abakuphatha ngayo emsebenzini khona indlela abakuphatha ngayo bakwenza ubandlululo lakhona lucacile kodwa uyakubona ukuthi lubandlululo ungaphuma emadolobheni amakhulu siye emathawn amancane lapho-ke ku-very clear bakwenza egcekeni ubana abantu abanyama sebafuni kababuye lapho abavela khona
ngemva kwalesi sehlakalo ungathi abantu abamnyama bayesaba yini
ukuba umuntu omnyama sokusesabisa lapha eamerika insuku zonke one nxa ukhumbula kule izehlakalo zamapholisa ezidubula abantu abamnyama kube yona le sanzukwendakala few days ago umuntu ongene e-church wadubula abantu abazikhonzelayo e-church edubula abantu abamnyama kuphela i-church abantu abamnyama angene kuyo yine ngumuntu olikhiwe omhlophe so uba umuntu omnyama lapha e-America sokusesabisa ungabona ipholisa likumisa uyathithibala kakhulu so awukwazi ukuthi okuza kwenzakala kuyini next ngoba ungumuntu omnyama
lo ngumnumzana Dumaphi Mema isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe eMelika i-Association of Zimbabweans Based Abroad obekhuluma ecingweni lo sithandekele emhlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana selandule imbiko ethi amantombazana ale minyaka elitshumi lambili kumele aphiwe imvumo yokuya emacansini lokwenda. Limbiko ethulwe liphephandaba leThe Chronicle ithi uThomana utshele intatheli zindaba yale liphephandaba ukuthi amantombazana amanengi asele minyaka elitshumi lambili kawayi esikolo ahlala ezindlini engelalutho alwenzayo okungenza kuhle ukuthi azendele. Iphephandaba leli lithi uThomana uthi imthethwandaba kayiphosisi ngokungabophi abesilisa ababe beye emacansini lamantombazana ale minyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha ngoba amantombazana la ayabe evumelane labesilisa laba. Kodwa uThomana utshele iStudio 7 ukuthi limbiko kayisiloqiniso ngoba umthetho kufaka mgceke ukuthi kulicala ukuya emacansini lontombazana wale minyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abaphila ngokuthengisa esitaladeni eHarare zithi kazibona ukuqhakatheka kokunanzwa kwelanga labasakhulayo ele Day of the African Child ngoba iningi labasakhulayo lingelamisebenzi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wenkokheli zenhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa owenzelwe eMedia Center wokubonisana phezu kokungenziwa ukulungisisa udaba lokwanda kwasebephila ngokuthengisa. Lezi nhlanganiso okubalisa eZimbabwe Informal Sector Organization zivumelene ukuba abalahlekelwa yimiphefumulo laba kwakungontanga njengabo ababelwela amalungelo abo. Abasakhulayo babikwa kuyibo abaqhubeka bebhekana lobunzima uhulumende engela macebo okusilungisisa isimo esesibangelwe yikungami kuhle kwezomnotho. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kunje abatsha yibo abaningi abathengisa ezitaladeni ngokuswelakala kwemisebenzi kungakho kabasibone isizathu sokunanza lolu suku.
Kwakule themba elikhulu kakhulu ukuthi by now uzulu ka-Afrika ngabe sethuthukile ngabe sekhululekile kwezembangazwe lokwazenotho kodwa siyabona ke lapha eZimbabwe umzekeliso ocacayo ukuthi asikakhululeki kwezenotho uhulumende bethu behlulekile phezu kwalokho sebebuya futhi sebegijimisa abantu abazama ukugcina izimuli zabo ngendlela abangakwanisa ngazo njengokuvenda and so on and so forth. Kuyasidanisa thina lokho.
Umkhwanazi uthi makungakhanyelwa njengodubo ukuthengisa isiteladeni kodwa aluhluzisiswe ukuba kuyini imbangela ngoba lokhu kuveza isimo esingamanga kuhle kwezombusazwe. Uthi kunjalo endaweni yokunanza lolu suku abaphila ngokuthengisa bengabahlalele evalweni bengazi ukuba kuyezalwa nkomoni lapho lolo suku lokuba basuswe endaweni abasebenzela kizo lusondela.
Kutshengisa ukwehluleka kwahulumende wethu weZANU-PF ukuthuthukisa ezenotho ukuze abantu bathole imisebenzi lamanye amathuba alesithunzi okwenza ukuthi bagcine izimuli zabo. As a result abantu sebesezitaladeni sebethengisa konke abangakwanisa ukuthi bakuthengise and khonapho still siyabona ukuthi uhulumende silayo kalasinikele abantu usefuna ukuxotshanisa abantu. Thina njengeZimbabwe Informal Sectors Organizations hayi abantu abangaxotshaniswa akukhulunilenyelwane kulungisiswe lapho kuphambaniseka khona ikakhulu sikhangele ilungelo labantu lokuphila ngoba le yindaba yempilo yabo yikho lapho abathola khona abakuthwalayo bephathela abantwana endlini. Ayisinto ukuthi ngapho nguthanyela ngathi uthanyela izibi kufuze kuhlalwe phansi kubonisanwe kulungisiswe indlela yokuthi abantu laba bafakwe ezindaweni eziright in a proper and in a more human rights based.
Inhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni laba okubalisa National Association of Vendors Union leye Zimbabwe Informal Sector Organizations zithi kuyinto edanisayo ukuba abasakhulayo abaphatheka kuleyo mizabalazo yaseSoweto kule South Africa yokulwela amalungelo abo bafelize ngoba kungekho kuzinikela kwenkokheli ukulungisisa okwabenza bazinikela imiphefumulo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela udaba lokukhwezwa lokwehliswa kwentengo yokungena egedeni ukuyabukela imidlalo yenguqo inhlanganiso yezifa. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Abakumsebenzi wokulibazisa uzulu bathi kumele kusungulwe indawo ezizwayo abangasebenzela kizo esigabeni esithiyeneyo zelizwe ukuze imisebenzi yabo ithuthuke njalo ibe lesithunzi. Kubika intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso emela abakulu umsebenzi e-Atelier Network uMnumzana Mandla Ncube uthi uhlupho lokusilela kwendawo zokusebenzela ezamavenu ezikhathaza abakulu umsebenzi eZimbabwe luqhubeka luqhela kulandela ukuvala kwendawo eyayidumile ngokubasiza abahlabeleli labanye ke abakulu umsebenzi edolobheni leHarare eBook Cafe.
IBook Cafe bekuyiyo esingathi i-center yama-artists owakhathesi hayi umebe sokusela opakarepaye kulabo chipao. But within ECBD akusela ngoba ECBD kulabo kuhlangana khona abantu abaningi. IBook Cafe bileta ama-artists amaningi from other countries to collaborate lapha. Khathesi nxa indawo isivalile asakwazi ukuthi sokuyahamba njani.
Uthi le ndawo yayiphathisa kakhulu abakulu umsebenzi abagweqela labaculi besifazana abafana labo Tshoni Somarayire, Duduma Nenga, Hope Masike labanye ukuthi ukuvalwa kwayo sokuthiye indawo ezingatsho lutho ezifana lePakarepaya leChipao eHarare ngesikhathi ama-artist efuna ukubona inani lazo liqonga. Umnumzana Cyprian Tazaruro omela iBulawayo Publicity Association uthi lolu duko alukabi lubi kangako kobulawayo ngoba ikansili yalelo dolobho ilokhe isaluphethe kahle njalo isebenzelana lezakhamuzi ukuba lukhanjiswe kakuhle.
City Council yethu yakobulawayo ilama hall yanika ama artists ukuthi kona nanzi indawo zokuthi kona liyesele kungalantengo ebhadalwayo kodwa uma sebesenza ama shows yiko lapha ubhadalwa khona kodwa ama results indawo ziningi kulama youth clubs yasaniwa ama communities ukuthi community enje ranani iholo enje and then ama artists bahamba bekhuluma la leyo community ukuthi kona hachi sicela indawo yokuriyesela uma sibalato obulawayo kakuyandi konke lokho.
Umnumzana Thomas Brick lomqondisi weBook Cafe utshele lumsakazo ukuthi ukuvalwa kwayo kubangelwe ukusilela kosekelo lwemali ethi lokhe elethemba lokuba angaphinde ayivule leya ndawo noma kungakacaci ukuba angakwenza kanjani. Embikweni esuthunyezelwe inhlanganiso yeNational Arts Council, linhlanganiso itshengise ukukhathazeka okukhulu ngokuvalwa kweBook Cafe isithi ilesifiso sokukhulumisana lenkokheli yayo ibisibona ukuba ingaphathisa ngayiphi indlela. Uncube uthi bayamukela njabulo limbono ye National Arts Council ethi osokudingakalayo eZimbabwe ukuba kubunje indawo zokusebenzela kwabakulu umsebenzi wokulibazisa uzulu ama hubs okusebenzela emanengi kulokusebenzela kundawana ezingatsholutho.
Indawo ezinjengama hubs sezindawo esezigqaqathekile ukuthi sibemile start thinking about them ukuthi sivule ama hubs abe manengi kungabe dependent only on one space ukuthi ngavala amathisa asakwazidayinga kube la ma spaces amaningi yikukwakha industry to have infrastructure waka industry is to have ama artists abele ndawo lapha basebenzela khona.
Uthi lokhu kuzaphathisa ukuba imisebenzi ye-art ingameleli indawo ezilutshana kuphela. Ama-artists athi indawo aziseneli njalo ezitholakalayo ziyabe zidula zibiza imali ephezulu abangenelisiyo okungagcina kubulala intuthuko yemisebenzi yabo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yezifa ithi sehlise imbadalo yokubukela umdlalo weqembu lesizwe lama Warriors leqembu leComoros ngesonto enkundleni yeRufaro eHarare. Imbadalo lebe kuthiwa iza kuba i-$3 ngamuntu. Isikhulumeli sezifa uXolisani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi balethemba lokuthi iqembu lama Warriors lona elabhuqa elakwele Malawi ngeviki edluleyo lilakho ukunqoba kumdlalo walo wenkezo yeChan.
Ye, emutshele uZulu ukuthi umbhadalo wama-Warriors ehlangana neComoros ade uyi-$3 rest of round, $5 grand stand, $10 VIP. Ngimutshela uZulu ukuthi umbhadalo osesiwehlisile suyimpondo $2 i-rest of ground. Sifuna ukuthi abantu babelelane e-ground, sifunda abantu babelelane kakhulu e-ground, basupport i-teammate yama-Warriors. Yikho sehlisile umbhadalo lo wangu $2. Siwehlise namuhla, nalo sicela uZulu babelelane kakhulu basupport i-teammate yama-Warriors.
Sike sezwa ukubana kule ndubo ezithile ikakhulu ezibangelwa ikusilela kwemali, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, ngicela liqiniso ligcele sibili njengamadolembuzi. Hlala sikukhuluma lokuthi izifa yona ngokwayo ayisiyo company ebithi profit. Ikampani ephila ngosizo elithola kuhulumende, usizo elithola kumakhampani. Kodwa asenelisi ukuthola usizo uhulumende ngalezi nsuku. Ngokwazi kwenu umkhono welizwe sinciphile, uhulumende sesihambe kuye layo. Uhulumende wase wathi hayi madoda, ngiyafuna ukulinceda kodwa lami ngithwele nzima nilama-problems lami, umkhono welizwe uncedile. Kodwa uhulumende ngeke asincede, kodwa uncedo lwakhe siyalubonga kakhulu loba nje kusiba lamanye ama-problem nje ukuthi asoze sifenelise ukubapha ababekufuna la ma-Warriors.
UXolisani Gwesela, isikhulumeli senhlanganiso yezifa, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Sokuyisikhathi sencwadi zenu linabalaleli elisithumela zona. Siqale ngencwadi evela kuLameki Ncube othi, linjani basakazi beStudio 7, ngapha siziphilele umqando kuphela. ngicela libingelele umama unakagcina umuzi lo baba. Silethemba balalele abazali bakho Lameki. Kuzoba lale incwadi evela kumlaleli othi salibonani basakazi bezindaba zeZimbabwe elisakaza likhona ngapho eWashington DC. Ngilesimanga ngomgabe ongalanhloni ngelizwe lakhe elingelamali oyabe lokhe siya kuba lixhakela kwamanye amazwe. Ilizwe leZimbabwe liyayangisa ngokuswelakala kwemali yalo. Lokhe lagcina ukuba le mali yalo ngomnyaka ka-2006. Eletha ama-burial check kathesi alisela yona le 1 cent yalo. Mina ngithi iZANU-PF kayizame ukudedela emuva ukuba sesihlalweni kungene abanye. Ngiyabonga, igama lami ngingu-John Ngwenya osekhezi. Hayi, siyabonga John. Balaleli, qhubekani lisithumela incwadi zenu lisazisa ngokwenzakala ezigabeni zenu elizweni kumbe libulise izihlobo labangane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ithi woza, woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi ubokile. Woza, woza Friday, my sweetie.
Woza Friday lamhlanje sileqembo lecholocho Great Sounds lona elethule idlalatelalo lakuqala inyakenye elilesihloko esithi impilo inkinga.
Awunazo ke seyifikile icholocho Great Sounds madodi izokhuza labo ohamba lugeke ngempilo zabanye.
Kungoma le abafana becholojo bakhala ngecorruption yona abathi isitholakala ngitsho lasezibhedlela osokwenza abampofu badle imboya ngoluthi.
Ishokona emtholampilo ungasibona utholwa yibungula bathi imali phambili imali.
Iqembu leli libunjwe ngo-2013 ngobulisani Maphosa labangane bakhe uThamsanqa Sibanda, uBrian Nyathi loPhakamani Ndebele. Lile ngoma eziyisithupha lelidlalade njalo zonke zinambitha okoluju lwenyosi. Asizweni le ethi umona. Umkhokheli weqembu ubulisani uyachasisa isehlakalo esenze waloba lingoma.
Ngikhuluma isehlakalo esiyezangehlela lana ngingagulelwa ngumama wami. Usithi uyagula kakhulu wagcine engasaboni emehlweni-ke. Ngizalo nobaba ngingasenayo emhlabeni-ke. Umama ube ngumuntu osebenzayo, osebenza kanzima nje esondla nje sonke la ekhaya-ke. Hhayi, waseyagula-ke, impilo yasiqala ukuba nzima-ke, lapho yiyo le nto ebesikhala ngayo kakhulu.
Kulale njalo ethi isinamuva. A akuzwe ubuciko beziginci kule ethi unembeza.
Ufikutini kubaba, wena mdlengulo, dlengula bantwana basakhulayo.
Kubalandeli ubulisani uthi qhubekani libaxhasa ngokugcweleyo abafuna idlalate leli kumbe ukuxhumana labafana becholocho Great Sounds. Nanzi inombolo
0810549201 nale ethi 0710549201 na ku Facebook ke ngiyatholakala ushithi ngingubulisani Maphosa noma iFacebook page yethu ethi Cholocho Great Sound uyakhona ukusithola lapho noma kule number ethi yona 0817450952 ngingasithola lapho.
Baphuma enkundleni ngale ethi sivikele
sicela sivikele Nkosi.
Wow, Woza Friday, bekungabafana becholocho, icholocho Great Sounds behlabela ke kamnandi. Singake hlukani sikhangele ebesihamba phambili. Inengi eMelika lokhu lithithibele phezu kokubulawa kwabensundu abayisishiyagalolunye ekade bethandaza esontweni esigabeni seSouth Carolina ngomhlophe othi uzonda abantu abensundu. Abakumsebenzi wokuzilibazisa uzulu bakhuthaza ukusungulwa kwendawo ezizwayo abazasebenzela kizo. Njalo kuHoza Friday bese leqembu leCholocho Great Sounds kwanele okwalamhlanje mdwakazomuhle olivalelisayo ngentungameli Nkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk libe lempela viki elichukela.